Okokuqala ukuthi iZimbabwe isikuzinga elingaphezulu kumalungiselelo ohlelo lweSADC oluzabe lukwelakithi eZimbabwe. Okungango ukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile. Ikanti njalo lalapha okuzenzelwa khona imihlangano okuhlanganisela khona e-New Parliament, okuhlanganisela khona leminye lamanye ama-venue wonke, konke sokulungile ukuthi iZimbabwe ithi ukuphatha ihlandla leli lomhlangano we-SADC esizathi ukuba lawo, lemgwaqo yethu yonke isilungile, lokunye nje esingakucabangela kathesi esesingakuje ukuthi iZimbabwe isilungele ukwamukela bonke abantu bemzini.
Kuzahamba njani lapho abeSADC sebefikile, njalo ungasichazela ukuthi ikhona inye eminye imihlangano ezaba khona kungakafiki umhla ka-17 eyokulungiselela isami?
Konke sokulungile, njalo uhulumende wenelise ukuthi ekhuphe indleko zonke eziyenza ukuthi iZimbabwe ibe sesimeni esihle ukuthi yamukele abantu bemzini, ikakhulu inkokheli zeSADC ezizathi ukubuya. Yikho ke esesingakutsho kathesi ukuthi konke kulungile.